abanike mina abantu abafisa ukubona ngumilela Thixo zobanathi naye ngelinye ilanga sasosikhumbula Ukufunda phumelo ba Ebaningi mina abantu abafisa ukubona ngumilela Ebafuthu mocha hola Thixo zobanathi naye ngelinye ilanga sasosikhumbula